Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi kulabosomabhizimusi abaningi bakwamanye amazwe abafuna ukuvula amafekitali kwele Zimbabwe. Kulabanye abantu abathi uNkosazana Thokozani Khuphe kumele avume ukusebenzela ngaphansi kukamnumzana Nelson Chamisa ukwenzela ukuthi umanyano we-MDC Alliance unqobe kukhetho oluzayo. Bayathandabuza abanye abantu ukuthi ilizwe leZimbabwe lizathola inzuzo ngokuvulwa kwebholoko leGazungula elenza kube lula ukuthi eleBotswana lidlelane lelizwe leZambia. Abatsha abahlala kweleSouth Africa bathi kababoni ukuthi bengabuyela ekhaya ngoba akulanhlelo zokuthuthukisa abasakhulayo. Kuhle loZimbabwe Today asixoxeni namhla sihlolisisa amabandla azancintisa kukhetho oluzayo. Kwezemidlalo, inhlanganiso yeBulawayo Volleyball Association isivuselela umdlalo we-volleyball. Kulivetalk lamhla sixoxa namadokotela asekhalala umsebenzi eZimbabwe ekhuluma ngokungaphathwa kahle nguhulumende. Thumela imilayezo lenu kuWhatsApp kunombolo esithi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Ningakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama, umagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kilos ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.